amazi amokuqala abadile ukuthi sikhange amazi kamkhokheli wethu ama-founder of Zimbabwe, founder of Zimbabwe, ubaba uJoshua Nkosi. Uthe khona ngamalanga okugcina impisi zaphela, athi leli lizwe leZimbabwe ngeke life, abantu abatsha bazaphakama balisindile. Sithe singabatsha salikhangela thina ukuthi umumo welizwe lethu, ilizwe leZimbabwe, kume njani, kuhamba njani, okwenzakala manje singakulungisa kanjani. Sakubona ukuthi hhayi sesifikile lesiya sikhathi esakhulunywa ngenkomo ukuthi abantu abatsha sifikile isikhathi sokuthi baphakame balilungise iIsrayeli. Sithe sikhangele kunjalo singabatsha sathi khona thina nguphi lo mkhokheli ongaba le experience, if singakufaka kanjalo ngesilungu, oseke wasebenza nabantu abatsha, oseke waphakamisa abantu abatsha, oseke wabambanisa abantu abatsha kumbe ngabe emaphandleni, ngabe emaphandleni kumbe ngabe emadolobheni, waseke wasibambanisa sonke njengabantu abatsha. Basekise ukuthi hayi khona umkhokheli esike sasebenza laye ngojaha wambiza ngokuthi ngu-Sylvia Kasekwena. Sasesiyiqala-ke i-movement thina esayibiza ngokuthi ngu-Tyson wabantu. Siyibiza ngokuthi ngu-Tyson wabantu ngoba uTyson esimbizayo ubizwa ngabantu, ayisukho ukuthi yena nguyozibizileyo. Hhayi, ubizwe ngabantu, ngabantu aba-ordinary abafana lami esingabathi ngonjwathi nje. Kodwa sikhangelele ukuthi hhayi, ilizwe lakithi kubi duze. Isimo sakithi asimanga kahle.
Lakwenza nini khonokhu njalo limanine nginganganani? Likhankasa futhi njalo ngaphi? Siyabona ukuthi ingane zami likuTwitter.
Ngiqale ngichaze lapha duke ukuthi singakuthi ngomkhankaso kodwa ingasihlanganiso yezopolitiki. Ngingakufaka ngesifundo ukuthi we are not a political party but we are a movement. Singayidefina i-movement sithi inhlanganiso yabantu abanenjongo eyodwa and injongo yethu iyikulungisa ilizwe lakithi njengabantu abatsha. Inhlanganiso yethu iqale ngemva kokuthi sikhangele ukuthi hhayi, abakhokheli abakhona abasikhathalaleli thina njengabantu abasha. Ithuba sibanikezile ungakhangela 2017 ngo-November abantu ababegcwele emgwaqweni bejabulela ukuthi iZimbabwe entsha, abaningi bakhona ngathi 99% bekungabantu abasha. Sesikhangele ukuthi hhayi, la majaha aphethe manje sibanikeze ithuba kodwa ithuba esibanikeze lona bayehluleka, sebehlulekile. Sifikile sethu isikhathi njengabantu abatsha, whether ungaphi kwelizwe leZimbabwe kumbe ungaphandle kumbe uphakathi, sifikile isikhathi sethu njengabantu abatsha. So i-movement yethu siqale ngemva kokukhangela ukuthi hayi, madoda akithi, labantu esibanikeza ithuba hayi bahlulekile. Into ezimbi eZimbabwe, sifikile sethu isikhathi.
Pho manje liza kulungisa njani khonokho lithi kuyahlupha?
Ungakhangela ukuthi sikhangelele ukuthi i-movement lesi ibiza ukuthatha kwabantu izabambanisa wonke umuntu, whether ngumuntu omutsha, ngumuntu owalelimpa, ama-veterans. Ungakukhangela ukuthi ilizwe lakithi lidinga nje ukuthi ngafake singuthi asibuyeleni back to basics. If ingakufaka njalo ukuthi there's a need ukuthi sibuyele back to basics ezelizwe, ukuthi ilizwe likhokhelwa kanjani. Sibe nomkhokheli onothando labantu, abakhokheli bethu bakhokhele ngothando, abakhokheli bethu bahloniphe ama-human rights. Ungakhangela ukuthi manje singakhangela isimo esenzakalayo ezibhedlela zakithi, sikubiza thina sikuthi igugurawundi 2.0 ngoba bayaphela abantu bakithi duke, and abantu abaphelayo abantu abatsha. Odokotela abaxotshiweyo ngodokotela ngabantwana abatsha abafundiswe ngabazali, umntwana ahambe 7 years esikolo athi aqala ukusebenza, azama ukusebenzisana nohulumende okhona ukuthi hayi, kodwa badala le mali esinika yona ayihambelani lendleko enginazo njengo mina njengomntwana omutsha ofuna ukugcina imali yami, kumele abhadale irenti, awuhambelani. Uhulumende athi hayi, anginandaba, xotshe. Abantu abatsha bonke laba affected. So thina njengethaso nabantu ilizwe lakithi asilibiseleni back to basics.
Ye, kodwa loba kunjalo, loba kunjalo bawansipha, kulabanye abakhulumayo khathesi besithi ukanye ngazani-ke umnumzana uKasekwele wayebambisana nomgabe ngesikhathi sakhe, njalo ebambisana labantu abaningi, senzakala ukuganga konke okwenzakala emathwelilendi la wayekhona. So manje bayabuza ukuthi kuyalungiswa njani njengoba laye mazani phela egcobo udaka inathile ba
mina ngisaze ngime lapha ngixoxana layo ngithi khona umnumzane kaSikwere injilosi singabantu siyaphilisana into ziyaphambaniseka khona okuphambanisekile kodwa khona okuhle futhi okwenzakaleyo asisoze sime simgeze sithi khona hayi into kuthe zenzakala kube injilosi into ziphambanisekile kodwa sikhangele ukuthi isifundo sibe khona kube nesifundo esibe khona into zenzakala manje sesibona umumo welizwe isifundo esibe khona sona lesi sifundo esibe khona isesibona ngani sikhona singasiphathisa thina njengabantu abatsha kunjongo leyi esesimisane layo yokuthi ilizwe lethu alibuyele emuva ilizwe lethu alihlabe u-reset button sibuyele back to basics siphinde sikhangele njalo i-experience yobukhokheli umnumzane kaSikwere asebelayo ikakhulu sikhangelele ubukhokheli esebenzisana nabantu abatsha abafana nami abanomlayo zona lo ukuthi khona asibiseleni ilizwe lakithi libuyele emuva ilizwe lakithi sifikile isikhathi sokuthi abantu abatsha balikhokhele balilungise i-experience abe nayo esebenzisana nabantu abatsha I think I seem neta kube ongama laphana aphakamisa isandla makubuza ukuthi oseke abantu abatsha sebeke bathathiswa ngumnumzane kaSikwere ekusebenzeni nabantu abatsha ngobani baningi kakhulu but ngigcizelele njalo ukuthi hhayi asizange sithi injilosi but kunenjongo injongo ekhona iphakeme phezulu kulathi sonke kumele sibambane
ye kodwa loba kunjalo-ke siyabona ukuthi liza kwenza njani liza ngena kukhetho nini njalo ozabe ncintisa nguye umnumzane ukaSikwere kumbe kubani njalo labantu abanjengosicamfundo uJonathan Moyo lo mnumzane uPatrick Zwawo baphakathi yini kokhonokho
ngiqale ngombuzo wakho ocithi inhlanganiso yethu Dube iqoqela wonke umuntu ngishilo ekuqaleni ngathi ayisiyo political party it's a movement and i-movement yethu iqoqela wonke umuntu ozibiza ukuthi ngumZimbabwe angisoze ngime lapha ngithi umnumzana usikamfundo uJonathan Moyo ukuthakathi ongaphandle angisoze ngime lapha ngithi umnumzana uJulawo phakathi ongaphandle angisoze ngime njalo ngithi uChamta asebenzana naye sebenzisana laye ngoba asebenzisane laye kodwa ngizotho ukuthi i-movement yethu ngiye kulungisa iZimbabwe sibambane sonke singabantu beZimbabwe wonke umuntu uvumelekile ofambisana nathi injongo esinayo ukuthi sibiselene iZimbabwe back to basic wonke umuntu khona ungananzelela ukuthi ku-movement yethu sikhankasa umlayezo wethu sinabantu abavela ku-ZANU PF sinabantu abavele khona ku-MDC sinabantu abavele ku-MPF sinabantu abavele ku-ZIP sinabantu abavele ku-FF yeZimbabwe wonke umuntu khona ikakhulu abantu abatsha abahambisana le njongo yethu.